abantu baveze imibono yabo ehlukile ngokunqoba kukhetho emaphandleni kukamongameli Mnangagwa lebandla lakhe elezanu PF kukhetho lwalonyaka oluqhutshwe ngomvulo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uchaze ukuba akumangalisi ukunqoba kwebandla elibusayo emaphandleni.
Kakulanto emangalisayo kikho lokho, kubonakala abantu nje sebevota ngendlela yona le abevote ngayo. Izizathu zangikhona zingaba ziningi, okubalelwayo ukuthini kukhona abayithandayo iZanu PF, kukhona abayikholwayo, kukhona mhlawumbe abayesabayo, kukhona njalo abangabe bezuza okuthile kiyo. Kodwa esikubonayo ukuthi akusela nto emangalisayo kikho, kuyinto nje vele isisenzakala abantu beyivotela iZanu PF khona lapha kwelamaNdebele.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi emakhaya abantu bethuselwe njalo lenkokheli zomdabu ziphathekile ekukhankaseleni ibandla elibusayo besethusela uZulu.
Abantu bemakhaya lokhu bethithibele ngemva kwale history embi yama-elections lapho kwethuselwa khona abantu njalo bechawa ukuze bengene elayinini eyabidingakala. Silama-chiefs ayesethusela abantu, ekomanda abantu eminyakeni edlulileyo. Lakadesi kwenzakele, sibele ama-reports endaweni eziningi. Njalo silabantu abayethuselwayo ukubana kumele bevote ngendlela ethize, ayekela kukhona ozenzakala kibo. Lakade sibele ama-reports anjalo. So abantu bemakhaya akusimangalisi ukuthi bavotele lo abavoteleyo ngendlela abavote ngayo, ngoba kuhlala kusenzakala ukuthi bayethuselwa beze befune ukwenza ngendlela yona le ababetshelwa ngayo. So asiyinto esimangalisayo njalo, besivele sisazi ukuthi kuzenzakala ngaleyo ndlela. Kuze kufike esikhathini sokuthi abantu bemakhaya bayafundiswa bebekwazi ukuthi amalungelo abo ami njani, njalo akulamu ozayenelisa ukubakwazi ukuthi bavote njani.
Umongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo laye uvumelane loMaphosa ethi izakhamizi zithithibele emakhaya.
Endaweni zasemakhaya Zanu PF government iyethusela abantu kwesinye isikhathi besebenzisa abantu abanjengabo sobhuku lezinduna, bebatshela ukuthi nxa bengasavotelanga leli bandla leZanu PF bazacotshwa lapho abahlala khona. Kakhulu lo nyaka sikhangele kakhulu abantu abahlala emaplazini bayethuselwe kakhulu. Sibonile leZanu futhi njalo iholisa abantu ogoqela inhlanyelo, ofertilizer lo mumbu lokunye, kwaze kwaba zinsuku ezithathela lapho abantu akade bezavuka khona bevota. So ke thina nxa sikhangele njengeMthwakazi Republic Party sithola ukuthi ukhetho lolu loba nje uMnangagwa ezamile ukubiza aba-observers esingathi ngabe international community la kubo SADC. Lokhuyana bekuyikwenzela ukuthi abekwazi ukuvala abantu amehlo. Sinanzelela ukuthi ungene ngekhulu last year ngoNovemba ubefuna ukulegitimiza ubukhokheli bakhe. Sesingathina okwakathesi kuthiwe uvotelwe ngabantu, yena lokhu ekwenza kuyukuthi uvala i-coup government yakhe ekade ingekho emthethweni. Ngokunjalo ke thina sithi hayi, uMnangagwa engaqhubeke busa ngendlela yokuthi athuthiselwe ngabantu, ukhethwe ngabantu. Kodwa sikwaziyo ukuthi akula muntu omkhethileyo njengenhlala yenza iZanu PF isikwenzile. Futhi yikho uthola ukuthi bebekwazi bona ukuthi lesi sikhathi sakathesi abayi kungena embusweni, kodwa bazama-ke ngendlela zonke ukuthi benze sekungani abantu bayabathanda njalo babavotele. Njalo umbuzo wami omkhulu yikuthi nxa kade beqinisile ukuthi bawinile, lokhu esikubone bekwenze eHarare kuyini? Lapho esizabona khona bebulala abantu mhlawumbe esizwa kuthiwa bangaba bathathu kumbe bengendlula inani lelo, kuyasitshengisela-ke ukuthi hayi, asoqiniso ukuthi ukhetho lolu belu-free and fair. Njalo leyi bekuyikwindlela yokubamba ama-international observers lomhlaba wonke jikelele ukuthi kuthiwe hayi, u-Emmerson Mnangagwa ungcono kulo Robert Mugabe. Kodwa thina sithi-ke lezi zimbila zantabanye.
KwaBulawayo iZanu PF ithole isihlalo sedale lephalamende eseBulawayo South kuphela. Emaphandleni ibandla elibusayo elezanu PF linqobe okumangalisayo abaningi abathi ababoni uZulu wasemhlubulweni emandebeleni evotela lelibandla kangaka bona ababevele besola ukuthi umnangagwa waphatheka kumbhuqazo owegugura undi lapho abalahlekelwa izihlobo ezinengi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo. Ningu Anastasia Ndlovu.